indaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Kwende, kutsho ukuthi, in other words, i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziya emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethi imisebenzi eZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi party ezawina, kuphi president ozawina? My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla o-Youth Convention eMkoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZANU-PF bazathola imisebenzi, amapulazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe.
iZANU-PF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, iZANU-PF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu leBritain, for example. So kungayenzeka ngoba ungakhangela owenza umnango amayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha ukuthi sesifuna ukuqala kakutsha. Kwende kutsho ukuthi, in other words, i-focus yakhe vele is to bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziya emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethe imisebenzi eZimbabwe. Kodwa lo odinga inkululeko akusho good news kuye lokho. Ngokusezitshela ukuthi sesibuyela back manje lona umsila owathi wajayiva caqa umsila ngibambile owenziwe upresident Mugabe wasephunyuka letha washe kwaliwa kwaba igundwane lokhu yena lomangoyo. So kungani nto kubuyelwa futhi ke umsila wakhe uma sikhuluma isintu kungasho kuphuka okamnangakho ukhanye ubiselile wathi ngibambani ngijayive futhi katsha ngijayive ngilijabulisa icula leyo ngoma ethi jayiva caqa umsila ngibambile. Noma ubanje umfila impela ekudleni kungaba khona ukuhle, kodwa njengoba ngisithile futhi, lo ofuna inkululeko ye-Afrika, ofuna inkululeko yeZimbabwe uyahlale lokhu ehomile, uyahlale lokhu ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwe nguMnangagwa.
Ubona abatsha laba iningi labo bevotela bani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa? Sinanzelelwa ukuthi abanye mhlawumbe babesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu PF.
Eqinisweni okwezane eZimbabwe manje ukuthi akukho khiye ukuthi ungakhona abasha bazevotela lapha abadala bazavotela. Ungakhangela kahle kukhona, ungakhangela amarandi kaChamisa. Yebo, bagijima ngokuthi babona i-youth, i-generational consensus yabo le, i-youth yabo and so on. Kodwa eqinisweni bakhona abasha abazovotela izani, bakhona abadala abazavotela iChamisa. Bakhona abantu, akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani yenza so. Kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazothabulela ukubona umuntu oyisayizi yabo ebusheswa ngupresident, bese kushishi labo abadala bathi bona yibuntwana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni leAfrica Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapolisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kubiga intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka, udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamileyo abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawo kudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uthathi wobusungoni hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza bekhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nxa ukuthi bephila legcikwane i-HIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lowo mkhuhlane. Njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiweyo, ungaphanyisa uyaripota kungakadluli 72 hours, ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna ozulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze ozulu ezansi emandebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhagcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaxathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walumkhankaso ongene ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso ye Chartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhube umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqoqwe ngabeZimbabwe eCalicut University ungene njalo zincitshe ezivela emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hophoko weZimbabwe eCalicut University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuye ngesikhathi ke esilungileyo.
Unkosikazi Sekai Ngotsheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelo kuze le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane iloko ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
We monitor as well.
Ele Zimbabwe kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa wongenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha nokuvuselela umnotho kwelizwe. Lomhlangano uphela namhlanje njalo ungenwe zingcitshile ezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele Studio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kuvika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZEC ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. Obona ngezokhetho kobulawayo eZEC, unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
UPresident nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni uPresident uya consultana leZEC. abaseproclaima ukuthi election iyabakhona nini.
UNkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphalula ngokusemthethweni oka section 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala we nomination court.
Okuthiwa umthetho ukuthi yena umele akhulumisane lezeki abese sichoke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
UNkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le nomination court eliyilo elizakwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa iproclamation sokulandela inomination court. Inomination court kulapho ama candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina wezek uNkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana, ngoba asinanzeleli njengesizekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesisiya kuma-nomination courts.
I-proclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018, uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukamongameli, amalunga edale le-parlamente le-kansili. NgoNcwabakazi 30 lilanga lokhetho, njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act, leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula, uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhlaka 30 Ntulikazi ngumongameli Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlangane lomcebisi omkhulu omkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni ase-Europe, iCanada leMexico. A Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akula mali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Khaliphani Phukeni lomnumzana sengezo chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. Uchabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma ku-meeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sikhene abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 polling stations. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuvikele elilandelayo loneli sizabe sesikhangela ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-papers wonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke ukukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angazehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phukeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Ngicabanga leli impela viki elizayo siyayiceda nje yonke le nto siyaceda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethu khetho luthule, akuzukuba lodlame ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasithanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr. Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo leyani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseki, kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa kuregistration kuthiwa bahambe bayiregister ukuvota bebelokhu be-intimidatwa behlukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho lokhuyana bekusenza abantu bahambe bephile besiyaregister njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi bayiregister yesa kubuye futhi ukuthi bona baba registerle kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i system ezasetshenziswa ka TSCD VR asijayelanga eAfrica kasiyazi eAfrica iyaqala eZimbabwe ukuthi ukuthi angisoke ngikwanisa ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kunje la ka TSCD asikabi leqiniso lokuthi yona i voters roll izaphu uma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona le election kodwa i victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka
lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni
singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba sisidila ngabotsotsi ngabantu bamanga kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokhu ngesilungu abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever so lobu buhlungu esihamba kubo buzophela abukwazi ukuhlala bukhona even abantwana bakaIsrael labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe sizaphuma okwamanje engifuna ukugqizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kukho konke igovernment ekuzamayo ukuthi irobha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka. Nangu uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu le-Highlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulile kulo ukuze kuvuselelwe isiko leqembu. UNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihle lincintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe.
If those people saw it, don't come, then you know what I'm going to do. But my little baby called this Ipora, it shows we're doing something good. It's not my decision. It's a decision that was taken by a family of Highlanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult the goalers who would. You call up a sesame corner, you call up a sesame corner, you call up a sesame corner,
iqembu le-Highlanders lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars. Ngempela viki ezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala leqembu leHarare City ngomgqibelo. Imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos elizemukela khona eleChicken Inn kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leLeyada iqembu leRentals lizadlala leNikrut kuthi iqembu leFC Platinum lizancikelana leleShapane Mine. Ngesonto iqembu leCapes United lizemukela eleMutare City iqembu leChapungu lizadlala leZPC Kariba iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leNkezi Platinum kuthi iqembu leTriangle United lizadibana leleDynamos. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungamile inkomo lilali.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.